kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 13 Mpandula 2022 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuma nje abanye bangkhona abakhethi bahambile basebhinga kakhethi bakhona le ehlelweni lelo lwe-teachers for
i-team. Izakhamizi elupane zithi ababalisi okuthiwa basekela umongameli Emmerson Mnangagwa bansuku oluhlelo olubizwa ngokuthi Teachers for i-team sebetshona bekhankasela ukhetho oluzayo athi ukufundisa abantwana. Uhulumende ubikwa esithi udubo lokuchitha kwamagesi elizweni soluzaba nganeno ngoba isitishi se-Wange Thermal Power Station siyalungiswa. Kuhlelo Woza Friday kuliviki zeqembu lamajaha wodwa acula umdumo wesitatamiya ahamba ngegama lokuthi indosakusa The Morning Star. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. Izakhamizi elupane zithi ababalisi okuthiwa basekela umongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo olubizwa ngokuthi Teachers for i-team sebetshona bekhankasela ukhetho oluzayo hathi ukufundisa abantwana. Umnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi sekwarayi elupane uthi baningi ababalisi abangene kuhlelo lolu okwamanje abasebhinga emhlanganweni wokhankasela umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla elibusayo. Umoya uthi abantwana sebetshona bebhodabhoda ezikolo ababalisi bona besenza santando. Uthi lokhu kubisela muva imfundo yabantwana esigabeni lesi esaziwa ngokuba labantwana abaningi abangenzi kahle ezifundweni.
Abantwana abasafundi ngendlela ngoba sekunama-unions ayenzakalayo akukhankasela ibandla elibusayo eleZanu-PF. Kule union entsha ebizwa kuthiwa Teachers for i-team, izikhathi eziningi ababalisi abasatholakali befundisa abantwana behamba bekhankasela ibandla elibusayo. Kungakho abazali nenkunzi bayakhonona kakhulu kakhulu ngendlela abantwana abangasafundi ngayo ngoba ababalisi labo sebengene ehlangothini lwezepolitiki.
Singathi ababalisi batshona besenzani khonapho bolabo okuthiwa Teachers for ED?
Sekule mihlangano eminingi ebizwayo engaqedakaliyo ngezikhathi zokuthi ababalisi bebesemaklasini befundisa abantwana bethathwa behanjiswa kwamanye ama-district besiyakhankasa bekhankasela ukhetho olokumnyaka ozayo.
Pho manje ezikolo-ke sokutshona kutshaya umoya kuphela?
Ngendlela eyenzakalayo akusela nto ehambayo ngoba ubona abantwana bezilazula yonke indawo abasela sikhathi sokufunda ngendlela yokuthi ababalisi babo bengasatholakali ngoba behamba bekuyona leyo union.
Singathi izikolo lapha sikhuluma ngezikolo ziphi khonapho-ke lubhani?
Izikolo nje zonke nje kuyenzakala ababalisi sikhuluma nje abanye bangkhona abakhethi bahambile basebhinga kakhethi bakhona le ehlelweni lelo lwe-teachers for i-D. So kuyasidanisa kakhulu singabazali ngoba kunje abantwana siyababhadalela ama-school fees sithi sibabhadalela abantwana abasatholi indlela yokufunda ngendlela efaneleyo.
Singathi vele abantwana bona bathini? Bathi vele abasangeni khonapho ezifundweni kumbe bamelela o-teacher baze bephenduke?
Abantwana bahamba esikolo kodwa indlela asebefunda ngayo nje loba ubabuza nje abantwana abeza ukuthi hayi izifundo wonke sacina ukufunda kumnyaka ophelile ngendlela yokuthi ababalisi abasatholakali esikolo.
Pho kumele kwenziweni lapha Moyo?
Kuzima kakhulu asazi ukuthi yona i-ministry njengoba uhlangothi lolu ama-ministries wonke esekhankasela ibandla elibusayo asazi ukuthi into yangikhona izikhalazo zangikhona ukuthi singabazali sinje singazifaki kubani.
Umnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi selupane sixoxelaye esejotsholo sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu labaphatha intambo bezemfundo kanye labakubandla leZANU-PF eMathebeleni North. Uhulumende ubikwa esithi udubo lokuchithwa kwamagesi elizweni soluzaba nganeno ngoba isitishi se-Wange Thermal Power Station siyalungiswa njalo ezinye ingatsha zaso ziqalisile ukusebenza namuhla. Amagesi abesichitshwa mahlayana elizweni lonke jikelele ngenxa yokungasebenzi kuhle kwesitishi se-Kariba le-Wange okubangele ukuthi abantu bathwale nzima bathwale amagabhavu zayo bedinga ezinye indlela zokuthola okokusebenzisa endaweni zabo. Kusenjalo isiphathamandla senhlanganiso ebulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube, uchasisa udubo olubhekane lezakhamizi ngenxa yalolu hlupho kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga.
Ukuhamba kukagetsi kusuka kube le mthelela eminingi kakhulu engemihle. Nxa sinanzelela uzafica ukuthi abantu ikakhulu omama sebesiba lomlando wokuthi bayidinga inkuni, bagcine bengena emathokothokweni lapho sebengabanjwa khona iganyavu yizikliwe ezingabe zihlezi khonapho eguswini. Okwesibili-ke sokubangela ukuthi labo abantu besithi abantwana kumbe umuntu osebenzayo nxa efuna ukusebenzisa ukukhanya kwegetsi ukuze ayenze umsebenzi wakhe, like sokusiba lohlupho futhi ngoba sokumele ukuthi aqalise ukudinga amalayithi lawa wesola ngezindlela sokungenye indleko esifuneka khonapho. Kukanti-ke uyabe ethemba ukuthi ubele getsi emzini wakhe, kodwa-ke sokudingeka ukuthi agcine edinga ezinye izindlela zokuthi akhanyise okugoqela amakhandlela lawo la amalayithi amasola, khonokhana-ke sokungenye indleko emulini. Kube sokusithi-ke ekuphekeni lapha kugcina kubangela ukuthi abantu babasimlilo kuthunqe kugcwala intuthu iganga lonke leli nxa sokuthe sokufika isikhathi sokuthi abantu bapheke. Kukanti-ke kwezinye izindlu lezi ezingabe zile minwe mbesithi izandla ezingcono sebengathenga igasi, kodwa-ke igasi yakhona layo yembe eqolo ngokudula. Ngoba siyakwazi ukuthi eZimbabwe izinto ezinjalo zithengiswa ngama-US dollar kumbe ngama-rand, suzafica ukuthi eyabe ichiphile mhlawumbe i-KG i-2 US dollars, i-2 US dollars asiyomali encane. Ufica ukuthi imuli mhlawumbe igcina kumele ukuthi ithenge ama-9 kgs siya kuma-10 kgs or 15 kgs ngenyanga. Nxa usuthamuza ngo-2 laphana sokuyimali enkulu kakhulu ezimulini lezo ezingabe zifuna ukuthi zisebenzise igasi. Igasi-ke njalo futhi ingozi ngoba sokungenzakala ukuthi nxa kulabantwana abancane bachilachile kugcine kudubukile nxa sokuthe yagcwala endlini yonke lapha kutshisa izinto kulimaza abantu kufa abantu. Ngezinye-ke izinhluphe ezibangelwa ukuhamba kukagetsi. Kuthi-ke nje esigabeni jikelele uzafica ukuthi kuyazokumnyama sokusesabeka. Kulezi insuku izigebenga zibhahile koBulawayo, yibo-ke laba abantu ababesebebhodabhoda bethathela abantu abazihambela abatshayisa emsebenzini izikhwama zabo bebhodabhoda bahle bathi camba lapha emidulini yabantu babandakele emiduli kuthi nxa sokuthe wahlwa-ke yiba sebeqasa ukuqoqodela abantu. Ngoba siyakunanzela ukuthi koBulawayo ngenxa yokuthi sokuhlala kumnyama izigebenga seziqalisa ukusebenza ngama-8 seziqalisa ukuqoqodela abantu ezindlini. Kuthi-ke ngenxa yokuthi amagetsi kwesinye isikhathi ahamba ngovivi fica ukuthi abantu ngama-4 5 uze sebehlaba umkhosi sokungena amasela. Konke khonokho-ke kuyimithelela yokuhamba kukagetsi osokuthe kwabhakha kulezi nsuku. Njalo ngasokunjalo futhi kuphinda kubangela ukuthi amanzi emalokitshini angaze enela, ngoba siyakwazi ukuthi amanzi ethu esikhathini esiningi kubo-criterion lapha aponjwa khona kubomagwegwe lapha kumagwegwe reservoir kufuna amagetsi. Nxa-ke amagetsi engasekho nokumpontshwa kwamanzi la ukuthi azafike kulezi ndawo kugcina kusilela amalokishi agcina ngasela manzi. So, uhlupho nje ngamafitshane ukuhamba kwagetsi kubangela uhlupho olukhulu kakhulu.
Njengenhlanganiso selike laxoxisana leziphathamandla eziphathelane lalolu daba na ukuthi lizwisise ukuthi imbangela yini njalo ingaqedwa ngani?
Siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sivele sijale ukuxhumana labo enkundleni ezitshiyeneyo, kungaba ngama-imeyili, kungaba ngabo-Twitter. Labo besiqhuma besitshela ukuthi kungaba lohlupho lapha lalaphana.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, obeqoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Abadabuka eZimbabwe abahlala eFlorida bathi izulu lesikhukhula uHurricane Ian libajiye bethithibele ngoba libhidlize izakhiwo zabo lokunye. Bathi okwamanje bazama ukulungisa izindlu zabo ezidilizwe lizulu leli elibulele abantu abangama-21. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umphathi wesigodlo lesi uGovernor Ron DeSantis uthi kulezi gaba ezifana le-Fort Myers ezibhidlike okumangalisayo. Uthi kuzafunakala imali eningi kakhulu yokulungisa okonakale esabelweni sonke ngoba amabholoho, izindlu, amasimu lokunye kubhidlikile. umnumzana Runyararo Mazana odabuka eZimbabwe ohlala eFlorida uthi konakele kakhulu emzini wakhe lezinye indawo.
Mina ngilapha ngise Orlando Central Florida. Ngathi kona kube kulamanzi izulu elinetha kakhulu kube kungahambeki and all the winds going on. The roads flooded and you can't go out. Ungakona ukuthi siye emsebenzini. So just loku sihleli ezindlini.
Singathi kuthe kuvuka izulu leli wena ubungaphi njalo kuyini okubonile khonapho?
Ngilesendini because the authorities had advised us against going out strongly in lock in sendini, but it's been wind and raining and it's lock siwa. So yeah, it's like that.
Khathesi ke liyenzani?
Khathesi sosiloku sihleli endlini but ungani sokungcono sokuhambeka but uthi imigcwako eminingi iloku i-flooded so siloku sihleli ezindlini asisahambi emsebenzini.
So ubona ngazani ke ukudla akusoze kuhluphe khonapho njalo abanye abadabuka eZimbabwe labo babhekane lakhona kuyini obhekane lakho?
Yes, ngathi abantu abaningi ya babhekane ngalokho but ukudla angiboni ukuthi kuzahlupha. I think things are gonna do okay soon.
Singathi okuhluphayo kathesi kuyini kakhulu?
Ukuthi awuhambeki nje ukuthi uphume usiye emsebenzini kumbe ngathi it's not safe.
So singathi ke umsebenzi ke nxa abantu bangasasebenzi pho imali zalithatha ngaphaya kubhadala ama-renti lento ezinjalo njalo lezindlu azidilikanga yini?
Sikhangela ukuthi maybe kusasa siyabe sesihamba emsebenzini. I've checked with a lot of guys from Zimbabwe. I haven't received any report of any where their house destroyed. So for now, for most Zimbabweans, I think they are safe. In case I move to Kumela, I want to have a name. We are in Zimbabwe. And in King Abala, I would have a electricity, Abala power. But in Zimbabwe, it's safe. Ankatoli report, I would have a name of Handa. Esibhedlela kunge olimele asika kuthola ngalokho.
Indawo lapho khona kwalapho Mazana kuthiwa kungaphi?
Lapha ngise Orlando, eCentral Florida.
Unumzana Runyararo Mazana ngodabuka eZimbabwe ohlala eFlorida kwalapha kwele Melika. Sixoxela eseOrlando. Elokutswana namhla linanze usuku lukaZibuse. Selifikise iminyaka engamajumi amahlanu lasithupha 56 lathola uZibuse. Inhlelo lezindaba yesitudio 7 uMkhondisi Dube usethulela lolo daba kuseBuhaveron kweleBotswana.
Embikweni awethule ukunanza leli langa likaZibuse, uMongameli Mkhwetsi Masiswa kweleBotswana uthi ajabula kwamagama ngenqubela phambili ilizwe lakhe eselenzile lokhe lathola uZibuse ngomnyaka ka-1966. IBotswana yayingamanye amazwe ampofu umhlaba wonke jikelele ngesikhathi ilizwe leli lithola uZibuse kodwa khathesi libalelwa njengamazwe anothileyo kuzwekazi le-Afrika. Lokhu kwehlukene uma kuqathaniswa leZimbabwe engumakhelwane weBotswana. IZimbabwe sehlela emuva isingamanye amazwe angele mali kukanti ngesikhathi lithola uZibuse ngomnyaka ka-1980 kwakulilizwe loluju lobisi. Umnumzana Mkhululi Moyo oweZimbabwe ohlala eHabroni uthi kulo mehluko omkhulu phakathi kukaZibuse weZimbabwe kanye lo weBotswana.
Independence yalapha ngesingathi uZibuse walapha kuleli lizwe nxa siqathanisa lekhaya kulo mehluko kakhulu engikubonayo ngoba ngiyananzelela ukuthi abantu balapha abaningi angikaze ngizwe even oyi-one umuntu ekhala ngokuthi independence yalapha ingathi uZibuse walapha unguZibuse wabanye abantu nxa sikhangela qathanisa lekhaya njengobana sikhangela ukuthi ekhaya ngale silezinye izimo esike sahlangana lazo. UZibuse walapha nguZibuse womuntu wonke kungakhathalekile ukuthi yiphi political party, opposition ruling party.
Kukanti umnumzana Stanley Ncube uthi ingqubela phambili eBotswana iyatshengisa ukuthi ilizwe leli liyazibusa.
Ye, lamhlanje kuyi-independence eBotswana siyajabula, sijabula labanikazi belizwe. Ilanga elinje lisikhumbuza ekhaya lapho esabaleka khona sibalekela inotho engekho sizoyidinga kwamanye amazwe afana laleli. Nxa sibakhangela abantu laba siyabajabulela kakhulu ngoba ungakhangela ngomnyaka bethatha i-independence yabo ngo-1966 ilizwe leli kube kuliganga kungelamgwaqo kungelani kathi sinxa ukhangela uzabona ukuthi kuphucukile kulama highways kulama damu kuyakhanya sibili ukuthi hayi bayazibusa bayajabula xa sikhangele kithi lesibona amgwaqo ayisekho kusikhumbuza ukuthi independence le yasilethela udubo.
IBotswana yamukela izizalwane eziningi ezivela eZimbabwe zibalekela ubunzima bomumo womnotho. Unkosikazi Abinyoni osebenza eHabroni uthi kwele Botswana kuyakhanya ukuthi kulozibuse abantu bekhulelekile.
Ya, siku-independence yeBotswana. IBotswana lilizwe elihle sibili lilizwe elijulukubisi. Izinto zakhona zonke zinhle, imigwaqo mihle, konke ezitola usweli lutho olufunayo uyaluthola. Yiyo independence okuthiwa abantu bayazivusa lesiyibonayo. Hayi khona yakithi leZimbabwe okungela, okungela mgwaqo, okungela kudla, okungelani. Abantu basemajele kodwa kuthiwa siyazivusa siku-independence. Abawoke bakhangela abanye amanye amazwe ukuthi independence injani. Bake babheke kwele Botswana.
Usuku lwe-Independence Day kwele Botswana lunanze ezabelweni ezithiyeneyo kodwa umcimbi omkhulu kade osenkundleni eNational Stadium. Esigodlweni eHabroni lapho uZulu akade ethe kwaxa uzobona imbukiso lokusithokozisa okuthiyeneyo. Umongameli Masisi ungenele lo mcimbi ngaphambi kokwethula umbiko wakhe wosuku lapho athe kusasa ilizwe lakhe iyathembisa ukumalisayo. Umnotho weBotswana uyenza kuhle kakhulu, ufuqwa imali ilizwe lele liyithola ekuthengiseni amatshe aligugu awamadayimani. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeHabroni kwele Botswana.
Okumanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwaleMelika.
Umhlangano osanda kuqhutshwa ASEAN RIP ngamazwe omanyano we-ASEAN lomeli weMelika obona ngezokuthengiselana unike eleMelika ithuba lokuveza ukuzinikela kwalo ku-ASEAN lenhlelweni ezokuqinisa ubudlelwano lapho eleMelika lithengiselana lamazwe e-Southeast Asia. Ekhuluma lentatheli zindaba umhlangano ongakaqalisi umeli obona ngezokuthengiselana uCatherine Tai obengumgcini sihlalo kulo umhlangano ndawonye lo mphathintambo wezokuthengiselana kwele Cambodia uPan Sorasak uthe i-ASEAN ingumkambo owesine ngobukhulu emhlabeni wonke jikelele. Elemelika lathengisela i-ASEAN lokuthenga impahla ebiza amadola angaba ngamabhiliyoni edlula amakhulu amane 442 billion ngomnyaka ka-2021 okutsho ukukhuphuka kwesilinganiso sokungamashumi amabili lambili ekhulwini 22% okwedlula umnyaka ka-2020 ngenxa yokuqakatheka kobudlelwano nobele Melika le-ASEAN. Umongameli Joe Biden wethula isaziso emhlanganweni wele Melika le-ASEAN ngenyanga kaNkwenkwezi eWashington DC ngokutshala imali efika izigidi ezilikhulu lengxenye zamadola 150 million ehlose ukusetshenziswa enhlelweni ezijonge ukuqinisa ubudlelwano ezigoqela ukulungisa imitshina yokugaya umlilo kagetsi ngokuhlanzekileyo, ukulolonga lokufundisa imisebenzi yezandla, ukuthuthukisa inkampani ezizimeleyo lokufundisa sana ngezemfundo kanye lamasiko. Leyo mali yayingeyokungezelela phezu kwezigidi ezilikhulu lambili zamadola 102 million eyayikhulunywe ngumongameli Biden emhlanganweni weleMelika le-ASEAN owaqhutshwa ngenyanga kamfumfu nyakenye eyayikhangelelwe ukusetshenziswa lapho kuncediswana kwezempilakahle, ezomkhathi, enhlelweni zentengiselwano lokunye. Ekuqaleni komnyaka eleMelika lagcizelela ukuqakatheka kokuba lezimiso okumele zilandele elwe ekulawuleni indaba zamalungelo ezisebenzi kanye lokulondolozwa kwezemvelo ebantwini bonke besigaba abahlanganisa labohlelo le-ASEAN United States and Investment Framework Arrangement. Ngesikhathi somhlangano okhulubisana ngezokuthengiselana lamalungelo ezisebenzi owe-US ASEAN Trade and Labor Dialogue, impumelelo le ngeyinye yemizamo kahulumende kaBiden yokubumba imincintiswano emhlabeni wonke jikelele okuba phezulu kwe intengiselwano ezihlonipha ilungelo lezisebenzi zinakekela umhlaba njalo zibumba amathuba omuntu wonke, kutsho u-US Trade Representative uTai. Kunkulumo abayikhiphe ndawonye sebegqibe umhlangano, amalunga e-ASEAN laweMelika atshayele ihlombe ukuxoxisana kwamalunga wonke bebonisana ngendlela abangenza ngalo njalo olunye uhlelo olutsha lwe-ASEAN Economic Futures oluyabe lujonge ukuqhelisa uhlelo lwe-ASEAN Strategic Partnership olwasungulwa yasungulwa uMongameli Biden. Kusenjalo, baphawulile ukuthi umhlangano ugcizelele ukuqakatheka kokusebenza kwamazwe abo ebambene, ukulandela umthetho wamazwe ngamazwe, njalo lokuhlonipha ilungelo lokuzibusa okuyikho okunika ukuthula lokuchuma emhlabeni wonke jikelele, kanye lengxenye ezijiyeneyo zomhlaba. Ilizwe leMelika lihlezi lizinikele kulabo abalobudlelwano labo labasebenzelana labo eSoutheast Asia, abaphakathi kokubona ukuthi ikusasa yesigaba sabo se-Indo-Pacific sivulekile, sizinzile, siyaphumelela, siqinile njalo silokuthula njengokutsho kukaMongameli Biden.
Wezemidlalo uSidney Green waye umdlali wenqindi okwamanje osekhekeja umdlalo lo. Uzama kulolonga abatsha eziwayo. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
UGreen sevuselele iqembu leYoung Arts Boxing Academy elalivele likhona kudala. Leli qembu litholakala eFamona koBulawayo. Uthi umdlalo wenqindi kuye uvele usegazini.
Ngaqalisa iboxing ngile, I think 11. Dala labafana sikhomba udlala, ngasejoyini ami. Manje intend training army abangani bami batshele omkhulu weLuwelan Barracks ukuthi kulo thomo osegrade ukuthiwa nguGreen bathi kubise la bangitata bangihambise eLuwelan Barracks aqalisa khona kufana boxing ekhanda man ngikholisa iboxing abanye bengafuna ukudlala lami and babebisa ama rugby player ama-giant amakhiwa batrying one not even a minute. About 10 of them, this is one after the other. But try.
UGreen uthi udlale ezilolonga labadlali abaningi abaduma ngeminyaka ilizwe lingakatholi uzibuse.
Azange ngenze professional, but you can take the professional. Ringo Starr.
Yeah.
All kid power in them. I should train with those boys. Ringo Starr, he's the guy that got me into boxing. Tolo fighter, Michael Papala, kid power. I used to spar with kid power.
UGreen uthi uncedise abadlali abaningi ababeloduma kumdlalo wenqindi abagoqela wayengqungquthela isigaba se-heavyweight elizweni. Sanqadube.
Uthamo yangazi, yes. Uthamo wabuya efuna ama-tips ukuthi ngimtshele. Manje wabuya, wathi ebuya, kanti ubuya efuna ukuthi ayisparingi nami. Manje ngathi kade ngifundise umfana i-boxing, you know. Ngamfundisa i-boxing.
Indatheli zindaba yemidlalo elo dumo uLove Modube uthi kuhle ukubona abake.
Yes, siyabonga kakhulu ke mfowethu khonapho ke Joseph Njanji. Sike sibone ke was a Friday ukuthi silanda namhlanje.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to begin. Was a Friday, my sweetie.
Kuthelo was a Friday kuliviki siliqembu lamajaha wodwa acula umdumo wesichathamiya. Hamba ngegama lokuthi indosa ku South Morning Star. Bacula bekobulawayo. Asizweni kunengi okuvela kumsakazi we Studio 7 eza Jesus Banda.
Sase tabanguche afule mulebulunge afule la masulu. Sase tabanguche afule mulebulunge afule la masulu
afule la masulu
afule la masulu
afule lengempel
afule la masulu.
Leli qembu lidla amalangabi njalo labalandeli abaningi emhlabeni wonke jikelele. Indlela abacula ngayo esiqathamiya qumba qumba abalandeli balomculo abaningi. Innocent Sibanda umelele leli qembu yekela sizwe imbali yendosa kusa ngamafitshane.
Ngimele iqembu le indosa kusa the Morning Star eyaqala ibizwa ngokuthi Impumelelo Shining Stars eyafunywa mhla ka 7 May 2001 endaweni yasenqameni eGwanda ngaphansi kwenduna uMathema. Sesisuka kumpumelelo Shining Stars ngokuya kwesikhathi sesithi indosa kusa the Morning Star. Indosa kusa the Morning Star ilamalunga ayi 7 sesilamadlalade akwana 12 esesuka recording.
Na simhlolo yamabantu bahlisa shine kwenzenjani na amaphoyisa sekuwamphumzejemini zidlala phezu oshelwe khona awusuka madoda ngabe politiki nabo basala umdlalo omubi qedi sixabane sodwa nje
maye maye babo
maye maye babo iqiniso liyababa amanga amnandi epoliseni
basuka batshintsha igama elithi Impumelelo Shining Stars abasungula ngalo iqembu bazibiza into sakusa the Morning Star kwakutheni mdawini
owasiyenza sitshintshe igama kahle kahle Impumelelo Shining Stars sakunanzela ukuthi zinkanyezi eziningi kakhulu odinga uswele ukuthi uzalandela yiphi sase sikubona kufanele ukuthi kumfanele silandele inkanyezi A1 yikho sabuya negama elithi indosa kusa the Morning Star okwasiyenza sathanda kakhulu ukuhlabelela umculo wembube isicathamiya iBlack Mambazo
elitha abalikhipha emcimbini wabo kusasa kobulawayo kusitsho ukuthi sibe namadlela nje alijumi nambili fakaza dawu
siyalontsha i-album LS12 kusasa nje kusayo ngomgqibelo mhlaka 1 October i-album lelo lilesihloko esithi isililo sentandane siyalincusa kuyo yonke indawo okhona ukubana sizoncedisana sisapote lo mculo wasekhaya ogcine ubuntu bethu uJoseph Shabalala ubaba osowadlula emhlabeni nguye wasikhuthaza kakhulu ngomculo
uSalanzima yekhakhani iminyaka shumi nasikhombisa ayifunanga ngisho le ndebelishi yafa ngomlanjwana bonke abantu mabayibheka bayibesadubekile hluphekile khathazile wesiphila nzima yonke le minyaka bengiphila kuyo
iqembu lendosakaza lithi licela uZulu alisekele ngokuthenga umculo walo bayatholakala kokuculela lawe mlaleli
abasifunayo ukusihaya siya intertaina kuma-events wonke ongacabanga abasifunayo ungangena ku-social media platforms wonke ubhale indosakusa the Morning Star uyosithola then abafuna ukusibamba emafonini u-0771-633-860.
Akubizwa ozwayo lapha iqembu lendosakusa the Morning Star labe liphakulela uZulu idlade labo elitsha elithi isililo sentandane kobulawayo ibabizi labo kuhlelo waza the Friday the cause the Morning Star mpelazondo emnandekini lonke igama lami ngeza Jesus Banda
yaphuma lezindaba ezinami madoda kodwa kwaba
awu bantu kwaze kwaba mnandi lapha emsakazweni weStudio 7 olivalisa ngenjabulo umthembo sithembayo uGibbs Dubane sithi libele mpela veke lijukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.